lolu udaba olukhathazayo kakhulu ukuthi abantu ngohlupho lonke lolu eseluvelele ilizwe likhozwa izanukulefu kodwa namanje balokhe bebona ungathi kukhona okungcono okungalunga ngezanukulefu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. I think singakufananisa lalokhu ngesilungu abathi yi-Stockholm syndrome. Lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usumbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi usubhekane laye. Uyazi ma ngikhangelisisa indaba leyo ngikhumbula isitori lesi esikaStalin okuthiwa wathatha inkukhu waqala ukuyicutha ilokhu iphila wayicutha wayikhipha insika zonke waseyifaka phansi from there wathatha umumbu waqala ukuphosela umumbu phansi inkukhu yaqala ukumlandela isibona ungathi yena nguye umuntu ongcono ukuthi ayifike yethu kunguye umuntu oyikhozise ubuhlungu obukhulu kakhulu. Yinto engiyibona ngabantu bakithi ekhaya ukuthi ungathi sebatunya ngodubo lolu oluyizanupf ukuthi sebebona ungathi yiyo futhi engabasizi bashiphe ebunzimeni abakiwo.
Khona kugijinyelwani kanti moyo kukhangelwa u-2023 khatshana khona le thina sisanda phuma kukhetho lwanyakenye.
Yeah, well siyazi ukuthi vele esikhathini esiningi izanupf ilama-problems ayo ama-internal problems ayo so the way ungathola ukuthi laba bafuna ukuflexa ama-muscles abo ukwenzela ukuthi kungabi lomunye umuntu ongacabanga within izanupf ukuthi atake over. But siyazi izanupf iphathi yamakhulu phela angithi nangu upresident wabomgabe bamkhipha ngekhulu so lokhu nje kuzama abantu bakamnankafa bazama ukuflexa ama-muscles abo ukuthi bazibone ukuthi bona bahle baphumele phambili bathi thina sendozi kumangaba. Ungathola ukuthi ukhona ukungazwisisani kupolitiblo yabo khonaphana phezulu abanye abangasamfuni umnankafa ngoba bebone sehluleka ngoba usehlulekile ukubusa.
Kuyikuthi bafuna bani labo bantu uthi wenga?
Well angeke sibe sazi ukuthi remember okokuqala uChiwenga nguye ibhosi kamnankagwa ngoba uChiwenga nguye wafaka umnankagwa embusweni lapho kungase uChiwenga lela mabutho ngabe umnankagwa usupresident ngabe umnankagwa u-exile njengaebalekile ekhaya yibo abamfakayo lapho so kahle kahle yibo bhosi bakhe yibo futhi abazodicide ma bengasamfuni bangadicide ukuthi sasa basamfuni sebemfuna somebody else or even yena uChiwenga ngabona ukuthi sebona ukuthi atake over there's nothing umnankagwa angayenza ukuyistopa ngoba kahle kahle ngubhosi wakhe.